ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu ngabe kakulangisolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu-PF beyekelwa kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu-PF beyekelwa kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu-PF beyekelwa kudala kusenzakala ububi bekhona lapho bakhona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga yebo kambe abantu ababe bebusa abantu ku-local government ku-national government kumele bungakhathaleki ukuthi ngabezanu-PF noma ngabe-opposition baziphathe ngendlela efaneleyo baziphathe ngendlela esemthethweni bahlonipha amalungelo abantu bangatshontsheli abantu kodwa ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa kodwa kuyikuhlukuluza kuhlukuluzwa abantu be-opposition kuvikelwa abantu bezanu-PF
Yebo iMDC ithi kuhlukuluzwa kodwa iZANU-PF ithi ikulondolozwa kumthetho ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe ngitsho labo abeZANU-PF bathi bakhona abaningi asebebotshiwe
lokho esikubonayo yikuhlukuluzwa okusegcekeni yikungahlonipha amalungelo abantu yikungahlonipha umthetho yilokho kuthiwa kakula rule of law nxa ngabe umthetho ukhona umele ulandelwe ngalesi sikhathi esikubonayo yikuthi umthetho kawulandelwa kulandelelwa abantu be-opposition yibababotshwayo yibabathwaliswa nzima bangene bangaphiwa ibheyili njengobona nje umantshi ebhoda ilizwe lonke siya lapho athanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese sitokisini into engalandela umthetho le into ephula umthetho into ephula amalungelo abantu bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijezo zenotho ziqhubeka ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwi amaningi ukuthi angeke uphathe abantu bezibabho ngalindlela abantu kumele bavikelwe ngumthetho baphiwe ibheyili bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni hayi ukubahlukuluza ngalindlela